ake mwakalialie.
Siyabonga ndimi yakhe siyalambulela imsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 24 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Kande endabeni zethu lamhlanje.
Udaba loluphuma kucodad ebhukini lakhe ngumbhedo siza trena ama militia eSouth Africa ukuthi kwenzakalani kwakuhambelanani legugrawundi konapho.
Umnumzana David Coulthard uthi ibandla le-MDC lathumela abasakhulayo kwele South Africa ngomnyaka ka-2006 ukuyafunda ukusebenzisa imibhobho ngenhloso yokugenqula uhulumende.
Abantu mabekhuluma especially kumaphephandaba la akuyintanethi bayatsho ukuthi bafuna ukuthi indaba le kukhulunywe ngayo openly.
Sihlaziya kabanzi udaba lwegugurawundi ngemva kwembiko eveza amazwi kamsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kubulawa abantu besigaba seMathebeleland leMidlands. Amapholisa kwele Botswana asebulele izizalwane zeZimbabwe ezinhlanu ngemva kokuphiwa imvumo nguhulumende walelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ugwalo olwalotshwa ngumnumzana David Coulthard owayengumphathi ntambo wezemfundo ekubandla le-MDCT selutheze njalo olunye olulenkume esilume ibandla le-MDCT. Kugwalo lwakhe oluthiwa The Struggle Continues 50 Years of Tyranny in Zimbabwe, umnumzana Coulthard uthi ngomnyaka ka-2006 ibandla le-MDC lingakadabuki phakathi lathumela abasakhulayo ukuyafundela ukuphatha izikhali kwele South Africa ngenhloso yokugenqula uhulumende weZimbabwe. Umnumzana Coulthard uthi ababefundisa abasekeli be-MDC laba ngabake baba ngamasocha eRhodesia kunye labake baba ngamapholisa eSouth Africa. Uthi lokhu ngokunye kwabangela ukuthi asuke kubandla le-MDC thi lapho lidabuka phakathi. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT inkosazana Thabita Khumalo uthi lawo ngamanga aluhlaza joko ngoba nxa kuliqiniso wekelelani uColthard ukutshela amapholisa ngesikhathi esizwa lolu daba.
Udaba lolu luphuma kuColthard ebhukini lakhe ngumbhedo siza trena ama militia eSouth Africa ukuthi kwenzakalani kwakuhambelanani legugrawundi konapho. Ngaye ndazakhuluma into angayaziyo ngoba kula bantu esikhuluma kunjenje namhlanje abantwana babazali begugurawundi ababulanayo, so angahambele behloko zabantu izilonda ezizama ukuthi zipole enilephuleke zivula angikwazi ukuthi uncenge ukuthi izanu yomtade yini abuyele abe ngominista yini angancenge izanu esingcolisa ekamba manga.
Uthi yena ngenye imbangela eyayenza ukuthi asuke ku-MDCT
angafuni ngesikhathi kusenzakala yini indaba angahambanga kuhulumende wayambuza uhulumende ukuthi wayemtshela ukuthi MDC ikhwela amamilitia angafuni ukuqamba amanga kavume ukuthi ngamtshaye nge-20 votes kavume ukuthi wadliwa angazasebenzisa amanga ezama ukudunga abantu basemandibeleni bona besebuhlungwini.
Kukhona yini eliza kwenza yini okufana lokuthi lomsemthethwanda
okumele ukuthi kwenzakale njengebandla sizathatha lelo bhuku sinike abazi ngomthetho ukuthi bake balifunde bacacade lapha asingcolise khona sizakuzwa ngalabo abazi umthetho ukuthi singenzani ukuthi Coulthard alungise ukusingcolisa asenze khona.
Lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu zithi kumele uZulu weZimbabwe yavunyelwe ukukhuluma ekhululekile ngodaba lodlakela olwamehlelayo olugoqela olwegugurawundi ukuze kube lokuxolelana elizweni. Enye inhlanganiso lezi iHeal Zimbabwe Trust ithi abezombusazwe abaphatheka kundaba yegugurawundi kanye lakudlakela luka 2008 kumele baphumele egcekeni njalo baxolise. Emazwini awethu lelamhlanje linhlanganiso inanza ilanga le International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims. Inhlanganiso le ithe uhulumende kumele epasise umthetho weNational Peace and Reconciliation Commission Bill ngokuphangisa ukuze uvumele i-commission ebona ngokuxolelana elizweni ukwenza umsebenzi wayo ilamandla. IHeal Zimbabwe Trust iphakathi komhlangano ewuqoqe lenhlanganiso yeHabakuk Trust kobulawayo sikhuluma nje lapho uZulu aphatha khona udaba lomthetho lo kanye lokuxolelana elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele sikhulumelise Heal Zimbabwe Trust umnumzana Rawlings Magede yena othi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa ngomunye wabantu abamele baphumele egcekeni acho ukuthi wadlala ndima bani kumbhuqazwe wegugurawundi.
Thina as you Zimbabwe are concerned ukuthi kumele abantu bakhulume iqiniso. That's the start of the healing process. Kumele uhulumende ayenza konke ukuthi iNational Peace and Reconciliation Commission isebenze incedise abantu bonke ngendaba zokuthula nengekukhulumisana.
Ungathi udaba lwegugurawundi kanye lolunye nje udlakela esesilubonile eZimbabwe luhlukumeze abantu kanganani?
Abantu abaningi. Like now sisebulawayo for the public meeting on the NPRC. And abantu here they want NPRC ukuthi launch ama investigations into the Gugurawundi massacre. So it's something that is topical that people are worried about in Bulawayo.
Bafuna kungavela ukubana ngobana benza udlakela lolu kwenziwe njani? Bafuna ukubhadalwa ikuxolelana kuphela bafuna kwenziwe njani abantu?
Abantu bafuna ukuthi NPRC ihambe ema communities ikuthaza abantu lendaba zokuthula. Recently kule bill NPRC bill abantu abawazi ukuthi NPRC bill likona. So abantu bayathi bathi ebona INPRC kumele ibuye kubantu esigabeni ukuthi abantu bafundiswe on the NPRC bill lendaba sekuthula.
Alo ke ngumnumzana Rawlings Magede isikhulumeli senhlanganiso yeHeal Zimbabwe Trust obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Sizaluphatha kabanzi udaba lwegugurawundi kuhlandla olulandelayo. Sekudutshulwe izizalwane zeZimbabwe ezinhlanu kwele Botswana kulandela umthetho omutsha wamapholisa awulelo lizo ukuthi kudutshulwa umuntu kuqala bese kubuzisiswa mbayimbayi. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seHaveron kwele Botswana.
IBotswana ithi inikeza amapholisa ayo imvumo ukuthi adubule abulale uma idinga abacatshengelwa ukuthi badala amacala. Ithi lokhu kuza ngemva kokuba amacala acheneyo ikakhulu alabo ababamba inkunzi bethwele isikhali eqonga kusukela ngozibandlela lonyaka sekule abeZimbabwe abahlanu abazithola bephakathi komhlambi owawuzingelwa ngamapholisa. Lokhu kucunela abeZimbabwe abathi amapholisa kumele asebenze ngonanzelelo ngoba alakho ukubulala abanye lacala. Omunye wolesihlobo esibhubhele ezandleni zamapholisa umnumzana Themba Ndlovu uchasisa ngelanga abalahlelwa isihlobo sabo singelacala.
Bangadingela isitatimente esikhona umuntu okhona lakathesa ukuthi ngathi nxa ufika wena ngunikena vele ukhona vele kahle umfana kwababembuza ngoba babehamba beyajika umuntu umunye umnikazi wendawo bembuza ukuthi sifuna ubani yabona lwani lokhe esakhuluma lobanento ababemfuna ukuthi ebabambile yena nguye wayeseduze wakhe lwani umfana onguye owayethi abambulela wayekhatshana le.
Kukanti omunye uGift Nkomo uthi uhlelo lokudubula ubulale kumele lubanjwe ngonanzelelo ngoba ulakho ukuthi imphefumulo yalacala ilahleke.
Siyavuma ukuthi sazwisisa in fact ukuthi iBotswana izama ukuvikela indaba ze crime kodwa endabeni yasebenze ngayo yeshu to cures kuvumelani labo lapho lapho sizoza khona ukuthi what happened to the saying which says someone is innocent until proven guilty.
Inhlanganiso yalabo abasebesemajele eBotswana Institute of Rehabilitation and Reintegration of Offenders ithi le linyathelo elithethwe ngurhulumente walelo lizwe lokuvumela amapholisa ukudubulela abulale kodwa ayisiyonto eqondileyo ngoba lilo monakalo njalo linobutshapha obuthile. Umqondisi walenhlanganiso umnumzana Motheisi Jahomo uthi iningi lababulawayo babe bengahlomanga ngakho akulasizathu sokuthi babulawe. Ngumartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngizabona kule Botswana.
Lamlela ntwandwe
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni njalo lamhlanje ngisenkayi lapho ngikhangela khona udaba lwendlala ngilo councilor ubaba uSicelo Mpofu ongumgcini sihlalo njalo wenkayi Rural District Council. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mpofu.
Yebo baba, ngiyabonga.
Lumi njani udaba lwendlala esigabeni sakho? Abaningi esigabeni esijeneyo bayakhala lapha.
Singakufaka sithi i-95% yabantu benkayi basendlaleni, endlaleni enkulu okungangokuthi alibana kuyenzeka, alibana uhulumende libadingile ukudla ngesiphangiphangi.
Akukho yini uncedo elilutholayo kumbe oluvela enhlanganisweni ezizimeleyo ezifana labo World Vision labo WFP?
Ngikhuluma kanje inyanga le ngokugcina iWorld Vision ibisenza ama cash transfers ukuthi kulabantu ayibabhalisile kodwa ke yayingabhalisanga bonke. Inkai district kwakulama ward phose angu 12 over 30 yiwo ayi register under iWorld Vision. Kwasokusithi laba abanye ababesanele ngaphandle from 12 to 30 babe ngene ngaphansi kwe drought relief eyiyo encedwa yihulumende through i-social services. Inyanga le kuma-cash transfers ade senza iWorld Vision ngiyokugcina besikhangelela ukuthi nje njengoba ngiyokugcina bekungayenza nje njengoba upresident weZimbabwe udeclare ukuthi indlala leyi iyafuna uncedo ukuncediswa ngesiphangiphangi. Sikhangelele nje ukuthi kuzolezi nyanga ezimfitshane ezingangaki kungaba nama-NGOs angancedisa ukuthi abantu bangaze babulawa indlala.
Obakhona ongathi sebelala ngendlala sibili umangoyi selaleziko gabala ngitsho kokubamba kokuyethunjini.
Ngomumoyo wona kuyabonakala ukuthi bakhona abantu abalala bengadlanga bavuke bengalanto yokudla ngoba kulezi nsuku vele le mali yona inzima ukuthi itholakale. Abantu njalo bona besikhuluma ngabo bahlezi emakhaya abasebenzi ugcina abantwana abanye abantwana bazintandane but indlela ukuthi bazuze imali ukuthi badinga ukudla ayilula kuzima.
Izulu sesilibonile litshaya ephose nsuku zonke endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kulezi nsuku Mpofu, ngiyavuma la khona ngapho enkayi abakho yini abangadobha kubilo kuthathu emasimini?
Khonokho okubilo kuthatha abangakudobha yikhonokho ukuthi udle ukwawona la malanga singabalela ukuthi njawo lensuku abalimele ekucuneni amakhomana khona nomumba abanye bazaluma isiqu kodwa kulabanye vele abangasoze basilungi abangasoze baze bachise. So singathi izulu noma lisina nje selisina entweni vele zasezifile.
Ubona ababalumayo okudojwayo kathesi bakhona yini abangavuna kumbe konke kuyaphelela ehlobeni vele?
Hayi, okukhona ayisikho esingakwalala sithi ngokungavunwa ngokuthi nje badle ihlobo kuphelele nje khonapho. Okokuthi singathi kuyavunwa hatshi vele kakukho.
Ezifuyweni lapha kumi njani?
Ye, amadlelo akhona bese kungani nje umumo wakhona susiba mubi ngoba namanzi abengasekho lotshani sobungani buthile ayisimo bese sisibisibili kodwa ke kulezi nsuku ngokuna kwezulu leli amanzi ngani abakhona but into engani iyasihlupha thina ukuthi ihlangane kathesi lokhu enganamanzi amaningi agelezama lutshwane kazange agcwale njengeminyakeni kodwa isithembe selikhona ukuthi utshani sebukhona nawona lawo manzi ahambe sezokuzinzila izilindi tshana laphana laphana ayasekhona.
Amadamu-ke lilawo agcwele?
Asila amadamu amakhulu sinamadamu amancane lokuthiwa ama-8 dams asegcwele buningi bawo kodwa vele ngaze ligcwale aliyenelisi ukuthi liphutshise isizini lokhu eligcwele.
Akuphoselwa kugcina khansila
kulo muntu osethatha ukudla kwehulumende okwesocial welfare kumele kuyephiwa abantu. Nxa esehambe sesiya khona lebantwini, ufika abesengeniso zompolitiki phakathi. Okulobufakazi bokuthi singaya phambili, ngizagcina sengikutshela lebizo lakho ukuthi ngubani, ukwenze kuwaphama wadi mhlakabani namhlakabani.
Hayi, siyabonga baba Mpofu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, nambongile baba Mpofu.
Belilalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomgcini sihlalo wenkayi Rural District Council umnumzana Sicelo Mpofu. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Hayi, siyabonga ntungameli, ubelela ngelihle. Lingaphi kwelizwe lapho emaphandleni elingalifuna ukuthi kuphume lapha emsakazweni wethu kuhlelo lona lolu olwamaphandleni, lilakho ukuthumela i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 2024650318. Untungameli Nkomo uzalitshayela ucingo ukuze lani lithole ithuba lokuphuma emoyeni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela umhlangano ophathelane labesifazane o-United Nations Commission on the State of Women obusenziwa ngapha kwele Melika. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ake sikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaphathi ntambo bezomvikela abamazwe omanyano we-European Union benze umhlangano kulandela ukubhonjwa kwabantu abangamachumi amathathu abafayo labangamakhulu amathathu abalimalayo okwenziwa liqembu lamalwe cacha awesimoslem ayedlulisa amalawulo ale Islamic State kwele Brussels. Umongameli Denis Sassou Nguesso oweRepublic of Congo usethiwe nguye onqobe kukhetho olwenziwe ngempela sonto, kodwa amabandla aphikisayo kulelo lizwe akhala ngokuthi bekulokuqilibezela. Edabeni lwethu olumqoka lamhlanje, ekulwisaneni okuphakathi kwebandla lezanu PF lelinye ixuku sekuvuselele udaba lwegugurawundi ngokuveza ukuthi umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa waba lesandla ekuthumeni ibutho le-5th Brigade kuyabulala abantu mahlayana kucatshwa ngelokuthi ngama-dissident. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuphuma imbono embili ehlukeneyo nxa kukhulunywa ngegugurawundi. Ukuhlaziya ke udaba lolu, ukuhlaziya lolu daba, uPraxedis Jeremiah uxoxa lezinye zalezi ngcwethi. Umfundisi Ray Motsi owenza izifundo zakhe ze-PhD wabhala ngegugurawundi, kanye lomqeqetshi ekolitshini le-South Africa uDr. Shepherd Mpofu.
Into leyi isegcekeni. Igugurawundi baba ngabantu amabutho ababesekelwa ngama-taxes, income taxes zabantu, bebhadalwa njengamasoja. Into le ngekahulumende singabe lokho sikekeleza singaphumelana egcekeni ukuthi ukhulumende okhona kumbe ngabe ekhona ngiyomela ukuthi athathe umlando ukuthi le into ilungiswe. Singasikhulumela thina sikhulume sikufunayo. Wabona laba abantu abalomlando bangavumanga bangathathanga linto akula into ehambayo lapha futhi ukuthi lathi size siyikhulume njengabantu bayasibupha bayasiqesela njalo. So ukubona kwami mina sina sonke esinamaphepha mina i-PhD yami nge-Google-round. So ukuthi amaphepha akhona konke kukhona kodwa kumele kube labantu abahlanganayo amashona namandebele abakhuluma ngakho lokhu hathi amandebele nje kuphela because into le belingeZimbabwe
mele senzeni mina njengomkristu bengicabanga ukuthi engxenye abantu bayaxolelwa lanxa bengacelanga uxolo but engikubonayo ukuthi abantu lokhu bebuhlungu kakhulu laloba sokwedlule iminyaka edlula amathumi amathathu lesi sigasa yenzakala abantu lokhu bengaxola enhlizweni zabo lokhu bebuhlungu
abantu kumele banikwe ithuba elokuzikhulumela ngoba abantu abahlukuluzwayo abanye basesekhona abanye sebephela bayafa so kumele kathesi banikwe ithuba yokuthi bazikhulumele okokuqala okwesibili abantu laba into lezi kumele zibhalwe phansi ukwenzela ukuthi icala kaliboli phela sibhaleni izinto phansi ukuthi ngaye ithuba isikhathi esifikile lokhu singakuvumbulula ukuthi kukhulunywe ngakho sobala ngoba khathesi mhlawumbe isikhathi kasenelisi
mpofu kumele sixole na kumbe
okokuqala bengisithi sonke mbona singamakristu la and umbhalo uyasho ku-James 5:16 mfundisi ukuthi we have to confess our sins one to another and sivume amacala ethu komunye nomunye. Ukuxolelana kumele kuxolelwe omunye sevume icala lakhe. Nxa kungavumelanga kulaa nto yokuxolela ngoba kuyabe kulokuphika ukubona nje
siyabona okwamanje. So engxenye kumele sikhethe ukuthi kuyini esingakwenza kathesi ukusiza abantu ukuthi abantu vele bathole usizo bayenelise ukuphila impilo zabo besiya phambili. Sibhale izinto lezipandi sisiya phambili.
Mpofu, kunganceda na ukuthi lindaba isiwe emithethandaba enjengeyabo SADC tribunal kumbe kubo ICC njengalo umbhuqazi owenzakala kubo Rwanda labo Burundi.
Ama problems eAfrica kumele abe la solutions la esiwathi ngama home grown ama solutions angekhaya. iICC okwamanje ukharadzikwe we bomconvictile for a genocide namhlanje ngithi but i problem ukuthi iICC ihlala khona le eHague and bazositholela ama solutions thina ama problems ethu asoze sonke sisuthiseke ukuthi ama problems ethu azakhulunywe eHague sizozipresentwa mbani and into engcono mina engiyibonayo ukuthi sihlalisane phansi njengamaZimbabwe kukhulunywe ngendaba le but at the moment there is no political will. Might take a reform to ZANU-PF, or it will take an entirely new political leadership, not the current political leadership. Ekugcineni kwakhona konke ukuze amaZimbabweans aphilisane kakuhle kumele indaba le ikhulunywe ngayo iqedelwane ngayo ngoba mina ekhaya lakimi abantwana lakithi abantwana bengagalula esikoleni bezama ukucrossa bese esikolo liyakwazi nizoblame ubani amashoni i-Google-round angithi ikukhuluma okutolekayo ukuthi amashona indawo zabo zidevelophile because of i-Google-round thina vele lokhu iqhubekela ngaphambili not yokubulala but yoku-marginalize so everything kusukela ku-Google-round even ama-bad relationships ethu labantu besishoneni labesindebeleni even when they have nothing to do with Google-round you will find an explanation through Google-round on how we relate so i-problem ethu khonapho. And ukuthi siqhubeke sonke njengamaZimbabweans indaba le kumele ikhulule and sithole ama solutions but akula there's no forgiveness without confession.
Lo ke ngudokotela Shepherd Mpofu incwadi ecubungula izombusazwe ube ndawonye lomfundisi Ray Motsi bebexoxa lo Praxedis Jeremiah o Studio 7.
Bangibiza ngazikhuthaza imfundo ngoba sebengibona ngisengifunde ngaze ngakhutha imfundo kodwa izolo ubaba mkhulu uthe ngimyenzele iskei sangiphica amfundo awufundanga
Hehe sokunzima manje enkundleni yomncintiswano wenkondlo ku Studio 7 hambani liyezibonela ekhasini lethu ele Facebook
wetshwala kanti wavela ngapha umuntu owangudalayo wasona kanti vele ngubani owangudalayo wetshwala
qhawe lamaqhawe nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi le melika thole likanyongolo silwane samahlathi ezimbabwe ngeke sakukhohlwa
ilala ngisenya ubutho nguwe ntofontofo Ngiphupha ngisemazweni nemazulwini uwe ntofontofo
Ngena lawo uzitholele umvuzo siyahulula ngapha ku Studio 7 ozathola ama like amaningi nguye othola umvuzo omkhulu we radio esebenzisa amandla awelanga awesola ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo kuthi ungathola ama like amaningi uthole umvuzo omkhulu lingakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le VOA indebele ku Facebook
Ele Zimbabwe lamhlanje limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lofuba ele World TB Day. Ingcwethi zisithi umkhuhlane lo uqhubeka ubhahile kakhulu elizweni. Zithi njalo abaningi abahlaselwa lufuba lolu ngabaligcikwane le-HIV. Kodwa lanxa kunjalo umkhuhlane lo ungahlasela yiloba ngubani olamasotsha omzimba angaqinanga kutsho ingcwethi kwezempila kahle uAnette Moyo yena usanda gqiba izifundo zokuba ngudokotela eUniversity of Zimbabwe exoxa lo ntungameli inkomo
umkhuhlane weTB ubahile okuzwayo kuleli imbangela ukuthi lesikolwedu one leHIV olukhulu oluyilo oluyenza ukuthi abantu bathole iTB kalula so uzathola ukuthi lapho iHIV ebahe khona leTB iyandi kuba ibahle kakhulu so thina lapha eZimbabwe ungathola ukuthi ezibhedlela kathesi iburden yeTB leHIV iphosifani izabi khona kuzigulane ezifika about 75% ababe be-admitiwe ezibhedlela at any given time.
Kahle kahle ubangelwa yini umkhuhlane lo?
Umkhuhlane weTB ubangelwa yibacteria. Ibacteria ngokuligciwane okuncane, yona ibacteria ebangela iTB ithiwa yi-Mycobacterium TB. Siyithi Mycobacterium ngoba yibacteria ez
Now you have some people Feel them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager, and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12 pints of lager. Pump up them belly like a tank full of water. Straight to the Indian restaurant after. Make a lot of noise and distress the waiter. Eat chicken curry and a couple of samosa. Then show up on somebody's shoulder. Wake up next morning with a hangover. The slightest sound like a bulldozer. Feel like a double-decker bus run them over. Feel like Tyson give them a ride. And no drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. When I was 16, working in a factory, them always used to have a Christmas party. Down at the pub, and them invite me. Them say, if me don't come, me is a big baby. When me reach, them say, why you want drink? Me say, rum. Them say, can you hold it? Me say, bring it rum, come, chop. Hey, you know, sister, that me a black man. And Jamaica are the country where the rum come from. First one come, he gone down. Second one come, he gone down. Third one come.
Ingoma kaMakhabi ethi yona don't drink too much sichayela ke labo ababe befuna ukunatha bedlulisa amalawulo njengoba kulikhefu lephasika linganathi lidlulise ke leyazi lapha emgwaqweni akumanga kahle kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela lamhlanje Ugwalo olwalotshwa ngumnumzana David Coltart selutheze njalo olunye olulenkume esilume ibandla le-MDCT. Amapolisa kwele Botswana asebulele izizalwane zeZimbabwe ezinhlanu ngemva kokuphiwa imvumo nguhulumende walelo lizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.